Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Sakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni ngo 31 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye World Health Organization isiyethule isinqumo ngolesine ntambama isokuthi igcikwane le coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangiphange iGlobal Health Emergency. Ngesikhathi eleZimbabwe lalo lisithi liqaphele.
Lele sithole zimangaka izibhedlela zesingela mithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. Soke abantu balovalo olukhulu sibili abantu hhayi lapha sofanele sikhuleke sithi kakhulu kuNkulunkulu athi sivikele ukuthi umkhuhlane omkhuhlane ungavuli eZimbabwe.
Uhulumende ubikwa iselobe isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelwe iholo ngesilinganiso sokungamashumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172%.
Kufanele uhulumende ekhala esithi kalamazi abe sechasisa phela iy'ndleko zakhe ukuthi zinenjani, ukuze phela laba akhuluma labo kungaba yizisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akalamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization yethule isinqumo ngolwesine ntambama isokuthi igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangiphangi iGlobal Health Emergency. I-WHO ithi isimemezelo lesi sizancedisa ukuthi amazwe omhlaba athole uncedo oluphuthumayo olokulwisana laleli gcikwane eselihlasele abantu abazinkulungwane eziyisitshiyagalombili lamakhulu amabili i-8200 emhlabeni jikelele. Igcikwane leli liqhamuke kwele China kumaviki asanda kwedlula njalo selibulele izizalwane zakulelo lizwe eziphezu kwekhulu lamachumi ayisikhombisa i-170. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele Zimbabwe luthi lubheke ngelokhozi abantu abaphose bafike ikhulu elilamachumi amathathu i-130 asebeke bethekelela emazweni ahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ukuze lube liqiniso lokuthi kabalawo lomkhuhlane. I-coronavirus isabalele yafika emazweni angamachumi amabili lambili agoqela eleMelika, eCanada, eGermany, eFrance, eAustralia, eFinland, lamanye amazwe. Kodwa awukafiki emazweni akuzwekazi le-Afrika. Lanxa kunjalo ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe luthi luzahlolisisa abavela emazweni alomkhuhlane lo owesikhathi esithile ukuze kuthathwe amanyathelo nxa ekhona otholakale elawo. Ugatsha lukahulumende luqhubekele phambili lwathi izisebenzi zempilakahle zethekelela abantu laba ezindlini zabo insuku zonke ukuyabahlola. Izibonakaliso zosehlaselwe yileli gcikwane zigoqela ukuvimbana, ukukhwehlela lokwehluleka ukuphefumula kuhle. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi, uthi ngokusilela kwemithi ezibhedlela kungaba lomonakalo omkhulu kakhulu nxa igcikwane leli lithe laqhamuka eZimbabwe.
Ngapha koBulawayo abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqedakathi welatshwa njani. Abantu koBulawayo sili balokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezeuhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengaboChina abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So-ke abantu lapha besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile, vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela imithi lamadokotela ngekho lamanese ngekho so abantu balovalo lukhulu silo abantu bese hayi lapha sofanele sikhuleke sibili kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane umkhuhlane ungavuki eZimbabwe lapha kobulawayo ngoba ngazobuya lapha kobulawayo kumbuya eZimbabwe kule nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo njalo nje kwananzelela lamafasizana ukuthi uhulumende uthi sefake ilihlo asiboni lapha sibili abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu bathi abantu nje bafanele bafake ezibhedlela singazi ku-isolation thina singananzelela vele ezo zibhedlela fasilize kanjalo khosa siwathole kuhle phose lamadokotela njengoba linanzela ukuthi vele baye on and off emsebenzini ababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozwelo umkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo, yebo kwanele yini khonokho ngokubona kwakho?
Ye yiko kona okuhluphayo into kamini ngoma ukuthi ngayishitena ubafakile bekufanele uhulumende abakhuphahle bafake ku-isolation ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uyiqinisweke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini. Yikwese kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omutsha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatangeka uma ungathi ufake ilihlo kufanele akhutshwe ebantwini ahlale fakwa ezibhedlela ukuthi ayi-isolation khona uhulumende ufanele ngawo uyakwenza khona ukuthi nezindlini kuyatshengisela ukuthi silo hulumende ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhlupho esingathi lukhona sibile eZimbabwe ukuthi abafakile bezendlini zabo kusuke kusebenze ngoba umkhulazi yena umuntu esecele kalo onke abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane.
Ye okuyiqiniso ukuthi asiyaqiniso ukuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlu besilalo ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engadengisela ukuthi umuntu lawo okwenza abafake bona boku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uya-admit ukuthi hathi bo laba bantu lama angilayo imitshina engahle idictate ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona ukuthi abantu laba balahlupho wakhohlwa ngabo. So ngela ngakunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele kemkhuhlane emnesuluza lapha singela machinery. So ke kule ngozi ukuthi engxenye uhulumende khonapho yawo usevalele ukuthi kambe kungaba njalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlupho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni lonto ngamili inkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Ngakutwala udaba lokumale simo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Uhulumende ubikwa iselobelane isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelwe iholo ngesilinganiso sokungamachumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172% kusiya ngokuthi umuntu uhola malini. Kodwa umkhokheli wedale elimanyanisa uhulumende lezisebenzi zakhe le-Apex Council, unkosikazi Cecilia Alexander, uthi isivumelwano abasilobileyo ngesokubambisa nje besakhulumisana ngalolu daba. Ngesivumelwano lesi, isisebenzi esithola imali ephansi sizahola 2500 ngenyanga. Imali le yedlula nje kancane ikhulu lamadola eMelika. Izisebenzi zona zithi zifuna imali engafika phose inkulungwane ezinhlanu ngenyanga. Kodwa lokho kwenzakala ugatsha lukahulumende lwezimstats lusithi imali efunwa imuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ibi 4188 ngamadola eZimbabwe ngenyanga kalwezi ngomnyaka odluleyo. Lanxa inhlanganiso yeZCTU isithi ifika ku-$8,000 ngenyanga. Unobhala jikelele waleyo nhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi Uhulumende kumele engezelele iholo lifike kusilinganiso esifunwa izisebenzi ngoba imali ulayo.
Bayalabhula izandla sibili ukuthi hayi lokho kwenzakale Victoria Falls nje ukuthengisa izisebenzi. Kodwa thina ke abesingakazi sikubona ukuthi yikuyini sanje okuphumileyo eVictoria Falls. Inkona siza kudingisisa sikuxwayisi ukuthi khona okuyengezelelwe ngohulumende yikho kade kukhangelelwe yisebenzi. Uwengezelele wafika ngaphi uhulumende? Bavumelene yini? Besingakaze sikubone ke konke lokho. Lokho esimelele nje ukuthi kuchasiswe ke ukuthi kuphumeni ke eVictoria Falls.
Njengoba uhulumende khala ngokuthi kala mali, izisebenzi zithi imali izavela ngaphi?
Kufanele uhulumende ekhala esithi kala mali abe sechasisa phela indleko zakhe ukuthi zinenjani, ukuze phela laba akhuluma labo kungaba yizisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akala mali. Siyaye sithi esikhathini esiningi kungaba ngumama nje uchaya umpika eceleni athi akula lutho, wona kathi umpika ke ujwele. Uyakhalaza umama kube ngubaba yena ugcwalise umlomo. Abantwana bakhangele ngapha uthi ke akala lutho. Kusuka ke kukhathaze ukuthi abantwana bevume. Esukwini ezidlulileyo kumbe esikhathini esidlulileyo sibe sibone ngani izindleko zikahulumende azitsheliseli ke umuntu ongela mali. Nangukuphela u-Auditor General uyatsho ukuthi kona uhulumende ke ubhadala izigidi lezigidi zemali ezingazakali ukuthi ubhadale bani, ubhadale yiphi ikampani. Siyabona ke inotho kumbe inzuzo ke kubantu abaphezulu ke ukuthi hawu nxa lisithi lina ilizwi kalila mali, nxa uminista eyedwa kumbe u-vice president eyedwa ezaba le mota ezifika ichumi, ezaba le zindlu ezifika ichumi, kanti yiphi limali elikayisiyo? Kanti bona bayithatha nathi le elithi kayikho.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphatheka enkonzweni yesiKristu kusasa eqoqwe ngumanyano wezinkonzo oweZimbabwe Interthe Nominational Council of Churches lapho okuzakhulekwa khona. Umanyano lo ukhokhelwa nguBishop Nehemiah Mutendi oweZion Christian Church, njalo kuyabe kukhulekwa uMongameli Mnangagwa ubikwa isithi inkonzo ziyakha isizwe, ziqede inkohlakalo njalo zimanyanise abantu. Amabhasi ayi-401 aza kwabelwa izigaba ukuthwala abantu. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umcimbi wokuzithokozisa owe-Intwasa Arts Festival koBulawayo uzaqhutshwa mhla ka-22 kusiya ku-27 ngoSeptemba, njalo abaqoqi bawo bebethe gwaqa ngomvulo becubungula okuthiyeneyo ngawo. Sokule minyaka elithumi lanhlanu umcimbi lo waqalisa, njalo abaqoqi bathi injongo yalonyaka yokuthi ulolongwe kuhle ube sezingeni eliphezulu okwehluke leminye iminyaka. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele, lapho esande ukulive streama khona, ukuthi lamhlanje asilive streami ngoba imitshina yethu ingamanga kuhle. Kodwa kusukela ngeviki ezayo siza live streama njengenhlala yenza. Likhumbule ukuthi manje okwamanje ke sizwe amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp. Thank you.
Hayi sanibonani basisekazi be Studio 7 mina ngubhanda moyo ngihlala komnyama esigabeni kugwamagwama village kondolwane kulilima west Plumtree. Ngiyayizwa inkulumo ekhulunywa ngumama wasekhezi ebantwaneni lapha ngizwe phatha udaba olubaluleke kakhulu olwama ukuthi abantwana betholelwe mhlawumbe ama-project okwenza iqiniso sibila ngazi ukuthi ukukhala kwakhala nyonini impela endaweni zethu khonapha ukuswela imisebenzi le mali yethu engasebenziyo nabohulumende bethu abakhuluma nje izinto ezingazwakaliyo nganaso abantu abadala sekuze kumemetheka kuze kwefika kwelesi South Africa khona le abantwana sebeze ukuganga sebeze bexotshwa ngabanye abantu kwamanye amazwe. Ngiyabonga Studio 7.
Linjani msakazi? Hayi thina siziphilele. Asazi-ke ngalezi ntethe lezokhulunywa ngazo bakithi ukuthi zizophelela ngabi. Isifiso sami nje ukuthi zingadluleli ukuthi ziyefika ekhaya abantu.
Ukhothe inkulumo ekhulunywe ngumama wasekhezi elinganisa ukuthi abantwana uma beqeda esikolweni bacabanga ukuphuma badle kwelizwe ende phambe kwelizwe bafika beyenze okungalunganga. Okuqakathekileyo nje besikucela ukuthi ugovernment akake azinuki amakhwapha ukuthi loba sokusenzakala imimonakalo ngaphandle kwelizwe ama-ambasada eZimbabwe kulawo mazwe abonakale nawo ephumela eshashalazini egqeka ububi okwenzakalayo kodwa abakugxeki lokho.
Mina ibizo lami nguNdodana Ndlovu, ngokuzalwa ngizalwa lapha enkaya egonya enzalwa kumandazi. Uchamisa lapha eSouth Africa uzoncenga lulona uRamaphosa ukuthi ahambe emsiza ngokuthi kukwanise ukuthi kukhulunyiswane ngendaba yeZimbabwe. Mina eqinisweni mina ngifuna ukuchanja mfihla umphini kwala nabo njengoba bekhuluma nje abakwabezano besithi akusizi lutho kushona kube kwazi ukukhuluma and bengaqamba imali bekhuluma iqiniso ngoba laphana kufana nokuthi nje umuzi onendoda ehleli lomfazi wawo, umfazi ehleli echotshobile mayethi avusa ikhanda echotshobola abantwana bakhule baze babamadoda kodwa bamesaba uyise. Laphana kuPoland laphayana bathatha abantu abangazange bewine ngitsho usidla kuzani kunoku ungamaphati ngoba vele eZimbabwe sukhayelela isisu sakho size singaka. Mina vele inkululeko anyazi ngikona lakhona lapha engikona mfana nenyamazana naseZimbabwe sifana nenyamazana vele asikhululekanga msakazi wami ukuthi singathini ngelizwe lethu leli kathi sikule ndlala engaka sikhule ngendlala ndoba ungathi uyaphumelela ukuthi enkomo ezingu-20 kuyafa konke igovernment ayincedisi ngaloto.
Mina umbuzo engilawo ukuthi la mabhondi asebenza manje azosebenza kuze kube nini ngoba nje isimo sisibi njalo esiwa ivalu kokuphela. Bona iplani kaChamisa le ayethi yona ngcono kubuyele amali zakwamanye amazwe abopula aboranda abo-US dollar. Yebo zona zitholakali kodwa mazincedisa lazo zibhalabhalansisa mbone ngathi zibhalansa ngcono umkhonomi.
Ngiyabingelela bakithi uMpangazita Hamron uhlelo lwenu lolo oloku ole uma audio la nxa ngabe ngikhulume into engasiyo abanye bayaziyo ukuthi hayi into leni inje beyedlule beyalungiswa kanje akula umuntu ongiqondisayo kukho kuphonga ubalwa kuphela lidinge kumbe abantu ababili mboyedwa ongumuntu omdala bazathi nxa kungavalwa ama-audio eqondisa lapha laphana isikhathi esiningi ngiyangilalele adanisa kabi ayazwakala isikhathi sonke ukuthi khona akhulunywa ngabantu abangalalwazi. Ujaha okhulume ngokuthi izulu kalisani ubecela abantu bemandebeleni bahlangane bakhulumisane kuyekhitshisa izingcekeza kuyenzwe kwebula ingqoza lokhwana okwakusenziwa amasiko kwatshengisela ukuthi kazi lutho ngitsho ngezamasiko ngoba uhlelo lolwana luyenziwa phakathi komnyaka izulu lingakaqali akula muntu ozamqondisa kukho yena okwakho ukhipha i-audio kulokhu khulume ngezombakazi ukuthi kubuye kwelekishini banike uChamisa. Umuntu onjengalani uyabezwakala ukuthi ukhuluma kwakhe ezempolitiki zombangazwe kazazi ngitsho uyawela kuphela kusasa omunye uzabhala into efana nayo ngoba kafunda ngalutho uyeza umuntu ecele enye into kuhulumende eyokuthi umuntu lwanakalalwazi ngitsho lwezombangazwe uphonge ucimezwa wakhuluma. Ngiyabonga.
Yebo basakazi abahle, hhayi Zimbabwe siyahlupheka shemu, sibe sicela udinga upresident lo khona uyehle esihlalweni badinga omunye umuntu ongathule gazi ovuselela umnotho oyengqondo entsha ngoba laba abantu ngani babusa ngomuthi bayashiyelana xa kuphuma umuntu othiwa kwaba lisotsha lesihlalo kungene abanye abantu bafuna ukuba ngoprezident ngoba laba abantu sebekuleli lizwe fakula mashuruku ngabantu babamnanga kwabona abamosha ababulala abantu wahamba usathengisa igolide sebekhangutela kho lesinde esinganani ubuyela lapho liphande khwasi bezokuhlasela bekubulala nokuthathela imali yakho.
Thina besikhala lapho ukuthi i-America yathumela imali okwakuqala kwathiwa kuthenga ukudla, kodwa i-America ithumela imali yokuthi kudliwe kwathiwa cima siyaphuya amabhondi. Amabhondi akhona siwabona for 2 months, October lo November. Kathesi ngoDimba December siphiwa umumbu. Thina esiholela i-2 silabantwana ababili siphiwa i-15 kg yomumbu. Wona ungumumbu ngoba uzawupepa ukushobole kusala kungalalutho. Sure singadla i-15 kg lingu-2 inyanga iziye phela izifika inyanga esiphakathi lokhu sidla i-15 kg. Besicela besingezelile basinike okuthe xaxa siyacela.
Siyabonga uhlelo elubekayo lendlala. Indlala le bakithi yobuhlungu kumangalisayo ngoba izulu kalineli wonke umuntu, akula muntu ongathiwa ungcono kulomunye.
Igama lami u-Adolf Shaba. Ngibona ngokwami ukuthi uChiwenga uzibone ngaphezu komthetho. I-judgment eyenziweyo kufanele ayilandele kungelani ngoba indlela aziphethe ngakhona lo mthetho ungawuhloniphi. Wathi uma kungathiwa usevuke nguprezidenti.
Lona obulisayo uKwanele wakoNcube eSt Joseph komaChabalala. Ngazisa nje abantu ukuthi ngumculi kamaskandi selokhu ngingaqala ngo-2017 ngenza albhamu yokuqala. Kwabeya 2018 ngenze esibili, ngenze esithathu ngo-2019. Kumanje nje ku-2020 ikhona engibhizi ngayo. Ngaphandle kwenu bantu bangakithi akukho la ingakhona. Nawo lo mculo phela siwenza vele ukuthi kuwumsebenzi. So kunina abantu bakithi ngenkulu nje inhlonipho ngokuyikhandla nokuzehlisa kunina futhi. Ngicela nje uxhaso lwenu. Ngiyibiza ngokwanele, ngibuye ngizibize ngo-Spock Center nje igama leyinsizwa. Kodwa nje ngokwanele usangitholile nje ko-YouTube nakobukubu la ngawubheka khona. Kodwa ke ama-CD yami akabi khona ezitolo ngoba phela izinga liselincane. Ko-Facebook kusewukwanele Ncube. Kanti uma ngabe une-birthday party uthanda nje ukuthi sizodlala lapho, ungangifonela, ungangiwhatsappa, ngiyafika sizodlala.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi wenu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sathanda njalo ukuthi siwazwile amazwi omnye umlaleli wethu Mpangazitha ukuthi abantu babhala iloba yini kungaphendulwa kungaqondiswana. Hayi sisahlaziya sibone ukuthi singenza njani ngoba bekuluhlelo nje lokuthi umuntu abhale alobe umbono wakhe. Njalo kulomnye wesifazana izolo the yena thina sisakaza kakhulu indaba zeMpumalanga hayi ezeMathebeleland. Ngathi hayi lo kumele alalele zonke inhlelo zethu ngoba ngempela siyasakaza ezeMandebeleni. Ungalalela inhlelo zethu zonke isilolo luphelo lwekuseni lodwa. Kulaleze ezinye futhi inhlelo ezika 8 o'clock. Ngathi 7:30 siNdebele siya ku-8 khonapho ulalele ukuthi siyazama ukuthi sikhulume konke ngoba kulokunye okuthiwa i-national news esinganyeke sakwekelala nxa kuseHarare ngoba kuyabe kuthinta wonke umuntu ezigabeni. Liqhubekeke lisilalela lisilobela sizalitshela ke ukuthi sithini ngembono yenu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlanu ababengamapholisa eMoscow betheswa icala lokwethula ubufakazi bamanga ngentathelo izindaba yiRussia ngesikhathi lelo lizwe lisola ngokungananzi amalungelo oluntu ekwethuleni imbiko. Abahlali be-Eastern Lakes leJonglei leSouth Sudan bathi sebeqalisile ukugola inhlanzi emfuleni uRiver Nile ngoba kungasela kulwisana okwabangela ukubulawa kwabantu abambalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo kubangwa isihlenge se-Kuwait Aquat ngamaqembu achiyeneyo kuleyo ndawo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump weMelika ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo elokudinga umongameli.
Izigangi, nxa vele zisazama ukuthi ziyizigangi, kukhona okuyikhona okuzihlanganisayo ukuthi nxa sokufike isikhathi sokuthi umuntu singathi thina usehlose ukuthi ayibhidliza khonokho okuyikhona okubahlanganisayo, abantu laba bahlangane bebe ndawonye, ukuthi omunye ungaphi omunye ungathi bakukhohlwa lokhuya. Unanzelele ukuthi i-republicanism nangwayo injongo yayo yiyo eyiyona okwakathesi eseleyo ebambanise ama-republican, yiyo esibabophakathesi ukuthi besekele uTrump. Ngoba uza kubona ukuthi lusiyaphela icala lomele senate, uTrump uza kuqhubeke ngupresident abamkhiphi. Angiboni ukuphuma kwakhe uTrump kutho ukuthi sokuza kuba nembangela ukuthi injongo yabo nangokwabo iyo bahlanganisayo i-republicanism izaxeka.
Sesikhangela njalo wona abancintisayo lapho kubandla lama-democrats.
Ngingazi dadwethu, ngoba ukhumbula ukuthi uJoe Biden ube ngu-vice president ku-Obama. Into umbuzo okhona ukuthi kuyini okufunwa ngama-Americans, bayakubona yini kuJoe Biden? Ngoba badinga kule sidingo sokuthi ungukhandidati wokuba upresident we-America, kumele ube ngumuntu ole-charisma. Angiboni ukuthi bobili babo uJoe Biden lo Sanders nxa ubamisa lapho umisa la uTrump la ukuthi ngecharisma basondela kuTrump, hayi kabasondeli. Kodwa-ke sithi phecelezi ke sikhangele ngapho ukuthi kuyini okunye okudingwa ngabantu. Abantu badinga ukwazi ukuthi uthini ngepolicy yabo ku-health nezinye izinto ezithile. UTrump uthengele embusweni into ayithembisile ukuthi uzakhipha i-Obamacare. Ziningi izinto abezithembisile uTrump, bamvotela abantu uzakwakha i-border ehlukanisa i-America le-Mexico. Bamvotela abantu noba nje amanye amaplani akhe ehlule. Kodwa-ke singazi njalo, ngoba akukaphumi ukuthi ucace ukuthi ngubani kuma-Democrats ongiyozamela ama-Democrats.
Lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane.
Umgido lo owakithi ekhaya ushayeni ubambeni ugcine. Umgido lo owakithi ekhaya ushayeni ubambeni ugcine. Isikhisha yesakithi sichikisha nesakithi sona sishayeni sibambeni sigcine. Isikhisha yesakithi sichikisha nesakithi Dabes ning la la puma ning dabes ning bu la la puma dabes ning la la puma ning dabala shona ning dabes ning la la puma ning dabes ning la la puma ning dabes ning la la puma ning dabala shona wawakabe no makelwa yangala pumale ngakataniswa yi yangala pumale ngizole zizindaba yangala pumale ndabala shona ama kungakungayezimpe mhlabeni yangala pumale ngizizwa ziyavukelana yangala pumale ndabe njani yangala pumale ndabala shona nasi nquzo Yekwelo chena ha nakama cha hama se yekwelo chena le ha ula ma cha hama se au yekwelo chena ha ula ma cha hama se yekwelo chena ha ula ma cha hama se yekwelo chena Oh, my child.
sapiga kona tina. Ah, kula macha hamase. Sapiga kona. Ah, kula macha hamase. Wabula wawes pumakona. Ah, kula macha hamase. Efila puses pumakona. Ah,
yebo ke iqembu le Black Follows bathi egwelutshena la nxa nje besala ukuthi kusegwelutshena kuphela lapho kula majaha mahle olivalelisayo musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.